ibandla lezane PF leSADC benza izaba into emangalisayo ukuthi bakhuluma ngama-sanctions abathi ilizwe liyetheswe ngamazwe aphandle iMelika leBrithani le-European Union. Kodwa-ke ama-sanctions amakhulu ngetheswe abantwana beZimbabwe libandla lezane PF ebengabantu abathembakeleyo ngabo bakhuluma ngokuthi ama-sanctions kaphume bese befaka phela le mizamo yabo ukuthi hayi lathi kwelethu hlangothi sikhangelele ukuthi silungisise lokhu lalokhu lalokho. Kodwa-ke njengabantu bezane uPF benjalo bazahlala besithi ama-sanctions kaphume, kabakhulumi ngodaba ukuthi ama-sanctions lawo abuya njani, kabakhulumi ngodaba lokuthi bona i-roadmap yabo ime njani ekukhankaseleni ukuthi ama-sanctions aphume. Ama-sanctions asonto ezaphuma ngoba abantu benze igala kumbe benze irali bahlangana bamemeza bahlabela bathi ama-sanctions kahambe. Impungutshe ziyakhala ubusuku bonke, inyanga iyaphuma ize iyetshona, akutshintshi lutho. Izintsha zingakhonkotha isitimela siyahamba sisolobele size sefika lapho esiyakhona. I-ZANU-PF nxa ithembakele umuntu abakhuluma ngayo beyizwisisa njalo beqinisile kiyo, kumele balungisise okwayenza ukuthi lawo ma-sanctions abakhuluma ngawo abe khona. Basho ukuthi hayi kusolwa-ke ukuthi siphula ilungelo loluntu, ngokunjalo sesizama ukuthi siyenze lokhu lalokhu lalokhu ukuze sivikele ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Kodwa-ke ngeviki ephelileyo nje sibone i-ZANU-PF kulama-by-elections abantu bechaya begijinyiswa. Sikhuluma kanje omele edale lephalamende koBulawayo uJasmine Thofa usesibhedlela uqhamukile ingalo zonke lilunga ledale lephalamende echayelwa ukuthi indaba besiyakhankasa-ke kogodlwayo ensiza bekhankasela ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abeZANU-PF bathi amalungelo bayawahlonipha Ndlovu, bathi uhulumende kaMgabe nguye owayelenkinga, kodwa lo okaMnankagwa usekwenzile konke okwathiwa kumele akwenze iMelika labangane bayo ukuze kwesulwe izijeziso.
URobert Mgabe usekwansi iminyaka emibili watshonayo. UJasmine Thofa okucacaphulwa amalunga edale lephalamende atshaywe ngeviki eliphelileyo. Abanye batshaywe ematopo kithi lapho eSandton, abanye batshaywa ensiza ngapha kwa-Ward 4. Into eyenzakala ngeviki eliphelileyo, amazwe aphetheyo akhuluma ngelungelo loluntu. Amabandla aphikisa eZimbabwe kavunyelwa kukhankasa, bakakhankasa bayatshaywa abantu, babulawela izimoto, balinyaza, baqamula izingalo. UJobu Sikhala sekwanisa inyanga ezintathu evalelwe. Yikho-ke akulanto abangathi sebeyilungisisile. Ngibone ngazathi abakwenzayo-ke kuwesi kakhulu okudlulele kokusenziwa uMgabe.